So we zika descend of a VOA in Debele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 26 kumpalakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, intatheli izindaba uFoster Dongozi obhubhe ngolwesithathu ubekiwe namhla emathuneni esanyathi, njalo uhulumende uxwayisa ukuthi abake bathintana laye bayehlolwa igcikwane le-COVID-19. Ibandla le-MDC Alliance lithi kulabantu abazame ukuthumba isiphathamandla salo kobulawayo umnumzana David Shambare izolo ntambama.
Kubuye enye imota yafika yalimaza emzini wakhe, bazama ukulimaza noma ukuthusela isisebenzi sethu esikhulu uDavid Shambare.
Iningi lithi lifisa ukuthi umnyaka ozayo ube ngcono ngoba bekungapheleki lula lo nyaka.
Singazi intengo zezinto ziyahambelana lokuphila kwethu, kuze kungasisini ngoba singeke siphile singelazo into esivale esifanele siphile ngazo njengenkukhu, isawudu, ijukela khona ukuphetha umuntu ukuthi aphile. Athola nje ukuthi ngithengisa inkukhu yami ibiselokhu ngithengela isepha, kuyokungasahambelani. Kanti intengo ngaba ziyayehla, kukwanisa ukuphila, asikanango nothi asikhanda ukuphila.
Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kuwona lo umsakazo. Intatheli izindaba uFoster Dongozi obhubhe ngolwesithathu eHarare ubekiwe namhla emathuneni esanyathi. UDongozi ubikwa itshone ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Isiphathamandla sikahulumende kugatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko, umnumzana Nick Mangwana, uthi zonke intatheli izindaba ezike zaba ndawonye loDongozi kumaviki amabili edluleyo eHarare, woBulawayo, laseGweru kufanele ziyehlolwa ukuthi azilalo leli gcikwane. Lokhu kwenzakala ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle lusithi abantu asebehlaselwe yi-COVID-19 bafika phose ikhulu 94, njalo labulala ababili eHarare izolo, okutsho ukuthi asebahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo bedlula kancane inkulungwane 1.2000 labulala abedlula amakhulu amathathu 341. Emhlabeni jikelele igcikwane leli lilokhu limemetheka, njalo eleSouth Africa namhla lithi inani elihlaselwe yi-COVID-19 kulelo lizwe ele-14,796 ngelanga liphezulu selokhu i-coronavirus yaqhamukayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi kulabantu abahlasele indlu yesiphathamandla salo kobulawayo umnumzana David Shambare izolo ntambama, njalo udaba lolu sebelubikile emapholiseni. Okuningi ngalolu daba sekuzweni kumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Ebusuku obudlulileyo kubuye enye imota yafika yalimaza emzini wakhe, bazama ukulimaza noma ukuthusela isisebenzi sethu esikhulu uDavid Shambare kobulawayo ebusuku bayizolo bonovu. Njalo lokhu siyabazi abantu abenza izinto ezinjalo ngabantu abathengwayo abakhuma ngemali ukuthi behambe besethusela amalunga ethu lezisebenzi zethu, wenzela ukuthi wonke umuntu egoqe umsila benza abakufunayo. Cha, thina abe-MDC Alliance sesesaphekwa saqina. UShambare uhambe wayaripota emapholiseni, kodwa lanamhla lokhu akulalutho ngitsho lokutshengisa ukuthi bayazingela lawo abantu. Singabona thina amapholisa engenzi lutho sokukhomba ukuthi engxenye bavela ezibayeni zabo, ngoba siyazi ukuthi kulobudlelwana balabo abasebenza ku security forces abathi ngama uniformed forces bangavele babe lodlabana ukuthi ha ngabe kwenziwe ngenye I section bayafinyela njengochongo lolo
lo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa ubekhuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo asenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngalolu daba Izolo inengi linanze ilanga lethisimusi lezihlobo labangane abanye besithi akusafani leminyakeni edluleyo ngoba bengela kudla okweneleyo ngenxa yokuswelakala kwemali lemsebenzi umfundisi Angliston Sibanda uthi abantu kufanele bekhuleke njalo bebonge lokho abalakho ngesikhathi lesi se-COVID-19.
Sizokho konke umnyaka uphela thina sithanda ukuba ngunkulunkulu ukuthi sibe labazalwane bethu abadlulile, abagulileyo, abake baphathwa yileligciwane le-COVID-19. Unkulunkulu wethu esimkhonzayo wabagcina, badlula, basila, abaningi bakhona. Ngitsho lathi abafundisi kuye kwasibamba, ama-results athi ebuya, abuya 16 days sasila kudala. Unkulunkulu usigcinile, sithanda ukumbonga kakhulu uJehova ophilayo, ukuthi yena uthembekile. Kanti njalo kubuhlungu ukuthi ngaba abanye bethu izihlobo zethu kakhulu abazane bethu abanye balahlekelwe izihlobo ekade singakhonzi lazo silabo gogo abagulileyo igciwane leli basila uNkulunkulu wangenela basila kuyitestimony enkulu siziswele imilomo eyinkulungwane yokuthi simbonge
umbiko wenu owekhisimusi yiwuphi
kubazalwane abakhonza uNkulunkulu ngithanda ukuthi bazalwane amabandla wonke emhlaba wonke jikelele abangizwayo asibambisenini siqinise sisensukwini zokucina uJesu yeza masinyane kanti njalo ngiphinde ngicizelele ivesi elitholakala kuJohane sahluko 3 verse 16 esisikhulumbula ukhisimusi sikhumbula usuku uNkulunkulu abonisa ngalo uthando lwakhe lithi iBhayibheli ngokuba uThixo wawuthanda umhlaba kangaka waziwanikela ngendodana yakhe ezele yodwa ukuba ilowo lalowo okholwa kiyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungunaphakade bese ngikhuthaza abantu ukuthi kasikholwe nini kuJesu kulindodana eyazalwayo inikelwe nguyise ukuze izokuba ngumhlatshelo wokusifela asikholeleni kuJesu ukuze sithole impilo engunaphakade yena basigcine asilondoloze asivikele ngiyabonga
lo ngumfundisi Angliston Sibanda esixoxelaye ekobulawayo Kanti unyaka lo esesiwugqiba ubunjani kwezomnotho welizwe kanye nakwezombusazwe. Ukucubungula lolu daba, siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lesiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleleni North, umnumzana Belief Gawule endawonye lomgcini sihlalo eMathebeleleni South, kubandla le-MDC Alliance, umnumzana Solani Moyo, onguye osungula lingxoxo.
Ukuthi MDC Alliance yangena kuyekwe emthethweni ngangila sikhathi ngile ntabi ngizamtshela because ngililunga lenyusa likansi yonke kesenza ngendlela bathi bona ngokwesaba bahamba phinise ngithamisa namba sebesponsana labomakhubi bafuna ukudisturba kodwa bayabona ukuthi kuyafeyila lezi mali into ekhona engimangazayo ukuthi lezi mali abaziniki MDCT kodwa i-corruption loko kodwa isikhathi sizabuya abazazibonela khona ugawulo wangkwazi ukuhlala kupetsholojo elokugcina uzwile ivini abantu besilwa sekilifaka i-corruption ezinkweni konetsholojeni anti abasbesilwa bekhuluma amagama amali thina esintwini esingazethekile sithi futhi kwabokwane bona abakhuluma basebegadela abantu i-corruption ugawule nangokwakhe ukhuluma ikhulumela izano ngoba uyanza yayeuthi izinto kumele zihloliswa abantu umungu yena ulawo so ekhuluma ephakemi ngoba iyasutha la bantu abakhe ene ngendlela esibona ngakulo kuzoyenzeka solonge uhulumende wezano usekhona ama-policies wezano aso ma-policies afuna ngama-business people ngiku-business mina awulamali ebekayo ebhenki bavuka beyitshintshile nxa i-redi bavuka beyitshintshe yaba luhlaza badisayida belele ezindlini la makhosikazi abo so yikho engikutho ukuthi khona abantu bezimba ngokuqakathekileyo kakhulu i-youth yisikhathi sokuthi 2023 kusetshenzwe nzima ukuze kungene umuntu okwazi ngempilo ngithe ngizibuza ngathi i-G kade wasebenza kuphi ngokubana wayeyipolitician ebuya kwenu babo ungufaka kakwazi ukusebenza kunzima ongakanani bathatha ukusebenza kwenu ukuchontsha lela ama ministers akhe including yena ugawule ngokwakhe kathesa abantu bakhala ngesinkwa uchontshile wabeke eceleni sabangani bakhe.
Ye, ngaphambeleni kwalengxoxo mhlawumbe sizwe obekungafanelanga sikuzwe lapho ngizama ukulixhumanisa ecingweni bekule ngxabangxoza mnumzana kawe ingqobe isiku
ngala ngimtshele ubaba lo umoyo zwana umoyo umuntu akade ukhuluma amagama yini kade ngitshela abantu bakulobhenzi ukuthi ngibavalele ukuthi kodwa kwasendlela bathi ebesenza i-corruption lapha etsholotsho i-corruption asiyifuni amagama la ngalaleli odoleyo yini ngikhuluma ngibathuka ngisithi bagangile banika abantu izinkwa nobungani bekhetha abantu abanike yonke umuntu isinkwa hayi blok imota lana ngalithengisela wonke umuntu isinkwa kade kukhona lapha yini kade ngikwenza lo thina silungisela abantu asezilungiseli njengani ku-MDC alliance lina lingasetshenziswa lingabantu abasetshenziswayo vele lasasetshenziswa kodwa asezi achize lutho ngokusetshenziswa kwenu uthi yena sikwenza i-MDC yabe magugu lesikhathi esidlaliswa intatheni abantu abangene upresident we-MDC uthando ayangakabekwa siyabe singenanga pento yakhona abantu bonke basuka ngupresident ephathini yakhona bonke bayalwa okukhuluma ngumnangagwa nje ukuchitha isikhathi ngokumnangagwa lo wathi engakasho i-evini esisemncane elwele ukukhulula izwi leli wagwejelwe ukubulawa namhlanje uthole umnangagwa umazi ngenxa yokuthi wawungaphi wena ngaleso sikhathi selikhulula izwi leli kuthi abaliyekele ndilizwi leli ligiqele lihambe nje amakhiwa la abanendezeli babe yiwo abasisuke ngokuthi babushuku ngokuthatha kuthi umhlabathi wethu amasanshize nala abafutela wona yikho abanciniswa yini ibacela ukuthi kuyizinto zenzima.
Ungasigqibela uhlelo mnumzana Moyo.
Baba Gawule, ngiyafisa ukukubona ngoba lami ngumlweli wenkululeko. Sasihambe egangeni singakwazi ukuthi silethe ukuze benefita abanye abantu abafundi labantu abethu besipha ngendlala. Ngicela ube le-Christmas enhle yokuyagola amacimbi ngobana sikwazi ukuthi siza kudlani lami ngizabanibhize emasimini ngizame ukuhlakula ngiyabonga. Lami ngiyabonga ngokufanayo umoyo ngikufisela ikhisimusi elihle uyazi njengomlweli wenkululeko ilizwi lelingelethi shiye yonke moyo akulona leshiye ezwi lomunye wonke lo ongakazalwa la ileshiye elinganayo ilizwe lethu okumele sizilungisele thina sodwa kungalamunye umuntu silwe thina sodwa silungise thina sodwa ukwenzela ikusasa yezizukulu ezizukulwana zethu.
Leyo bekuyingxoxo phakathi kukamnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleleni North endaweni lomgcini sihlalo eMathebeleleni South kubandla leMDC Alliance umnumzana Solani Moyo.
Lamlela ndwandwe
izakhamizi zemaphandleni zithi zifisa ukuthi umnyaka ozayo ube ngcono ngoba oka 2020 esesiwugqiba uzithwalise amagabha avuzayo kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus kanye lendlala eqhubeke ibahlasela. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lethu ukuqhamuka kwe-coronavirus kulibuyisele emuva kakhulu kulandela ukuvalwa kwelizwe nge-lockdown ngenhloso yokwenqabela kumemetheka kwaleli gciwane okudala ukuthi iningi lilahlekelwe izinhlelo zokuziphilisa. Kungakho iningi elifana lonkosikazi Sibongile Masuku isakhamuzi eNtebe eGwanda ophila ngokuthunga izikhwama ngamanqonqo uthi ufisa ukuthi igciwane le-coronavirus lijabalale ngomnyaka ozayo.
Sikhulekele ukuthi alubani umkhuhlane lo uyabangcono izulu lalo line sithole ukudla ukuthi nxa sithunga izinto zethu sithengisa ke siqale sibone ukuthi siyenzani kulokuthi sicuphe khonapho sisihle ukwenzela ukuthi le banking yethu lengutshelayo ingayoli siyithuthukise sibhenke okuzwayo mhlawumbe umnyaka ungathi sitela sinemali zokuthenga inkomo kuvele.
Amazwi akhathekelwe ngunkosikazi yephi mshado isakhamuzi eNsinde eGwanda North othi ufisa ukuthi abantwana esikolo bafunde kungekho okubaphazamisayo njengalokho okwenzeka lelo nyaka.
Ngabe uNkulunkulu uyasisusela leli gciwane kukhululeka abantwana ikakhulu ngokubana intsha yisisizwe sakusasa abantwana bathole imfundo ejiyileyo hayi le imfundo ethole ngabantwana baka-2020 ibuhlungu kakhulu ayiselahlonzi.
Esinye njalo isakhamuzi eNsindi unkosikazi Lacy Moyo uthi ufisa ukuthi izulu liqhubeka lisina ukuze balwisane lendlala.
Sikhulekela izulu, ayikho enye into esiyithandayo empilweni izulu ukuthi lingaba khona, sibuye silime sizuze ukudla. Uhulumende laye lobe sisiza kodwa kube ngcono, kungakile ukuthi abantu vele sesifa ngendlala.
Umnumzana Mbereki Nuku yena ukhalela ukuthi umnotho uthuthuke, intengo zempahla zihambelane lenzuzo yabo.
Esikufisa kakhulu ukuthi ngabe intengo zezinto ziyahambelana lokuphila kwethu, kuze kungasithini kuba singeke siphile singelazo into ezivalishwane eziphile ngazo njengempuphu, isawudo, ijukela khonoko ukuphetha umuntu uthi aphile. Nxa sokungaphezulu kwezinto esizithola nje ukuthi ithengisa inkukhu yami ibisehle ukungithengela isepha, sokungasahambelani. Kanti intengo ngaba ziyayehla, kwanise ukuphila, asikhanelanga nokuthi asikhanele ukuphila.
Unkosikazi Opha Mabhena osuke ebhalula kwathi 14 ekwanda South uphila ngokuthengisa inkukhu, kodwa layo ukhala ngentengo ehlala igonga.
Ikakhulu intengo layo yesuke ikhwele kakhulu, le mali kazitholakali ngoba nxa engamabhondi kugcina isiba ningi kakhulu imali yakhona, kodwa nxa engamarandi aba kuba ngcono, kodwa lawo katholakali. Kodwa sewukhangelele khona ukuthi lathi siyabe sihamba ngomumo, nxa kungamarandi lathi sizithengise ngamarandi ukuthi senelisuke ethenge ezinye sithengele ukudla, sikhangelele ukuthi alibani kuba kuyatshintsha kube ngcono.
Umnumzana Gabriel Luphondo isakhamuzi semawane kwanda South uthi urhulumente kufanele abophe ziqine ukuze babe le mpilo engcono.
Urhulumente wethu abe ngumuntu ozaba lo mbono, azame ukubana khona izinto zingakhweli njalo, abone lokuthi khona imali yakhe le ayinika abantu, ibhondi lakhe liyasebenza ezweni. Okwalo nyaka lokhu sifile kakhulu ngoba ibhondi lakhe lisebenza, kusebenza imali yamanye amazwe. Thina abahlali beZimbabwe sile mali yethu kodwa kayisebenzi ekhaya. Ize sikhangelele ukuthi next year urhulumente akubone khonokho, wazame ngamandla onke ukuthi kube lo tshintsho.
Urhulumente uthi inhlelo azisungulileyo ezibaliso le-Transitional Stabilization Program TSP zidala ukuhlaliseka komnotho wakuleli kanye lokuqina kwamandla edola lakuleli lapho liqhathaniswa lele Melika. Uthi njalo ukhangelela ukuthi umnotho wakuleli uthuthuke emnyakeni elandelayo ukuze kusiyafika umnyaka ka-2030 uzulu abe sekhomba ngophakathi, kulandela ukusungulwa kohlelo lokuthuthukisa umnotho wakuleli olwe-National Development Strategy NDS 1. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Mube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Otilia Sibanda, isiphathamandla esibona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula ukuthi abahlali baleli dolobho benzani ngalesi sikhathi sekhisimusi.
Engunanzelelayo phakathi kwabomama labantwana labobaba abasebenzela lapha, imali abazithola yazenelisi. Lowa ukhanyele uqathanisa lensuku ezidlulileyo sisakhula, uyabona ukuthi kulomehluko. Ngike ngaba phakathi komuzi phakathi kwedorobho, ububona ukuthi hayi yikhonokho nje, akufani lokweminyakeni, mhlawumbe kungezelelwe la yi-COVID.
Kodwa abakhona abanye yini ababonakala beziphilela kuhle nje besenelisa okwakusenziwa kudala, okunjengokuthenga impahla ezintsha, lama-groceries amaningi ezivela emlonyeni.
Abayenelisayo yilabo abalezihlobo kumbe abalemuli ezingaphandle kwelizwe, yibo kuphela abantu esingathi uyabona benelisa. Kodwa nxa ungumuntu ophila uphakathi kwelizwe usebenza khonapho, ngicabanga ukuthi akulula ukuthi uyenelise. Engunanzeleleyo ukuthi abayenelisayo ngoba phakathi komuzi lapho kuthathwa khona imali ezivela phesheya, yikho okade kulabantu abaningi belindele lezo zimali, okutshengisa ukuthi yiwo kuphela abantu abazoyenelisa ukuthengela ikhisimusi.
Kahle kahle okulokhu kuhlupha kuyini okubuyisela emuva izakhamizi?
Okuhluphayo ikakhulu iqiniso elikhona yikuthi akula muntu osebenzayo. Abasebenzayo bona babayingcosana, layena leyo abayitholayo ayiyenelisi. ngoba sikhangelele ukuthi leli kefu lizaba lifitshane kakhulu ebantwaneni besikolo lapho kuzathi kuvuphela umnyaka omutsha izikolo zihle zivule ungananzelela abazali abaningi sebelindele ukuthi bagcine imali zokuyabhadalela abantwana ama school fees ngangiqathanisa la kudala hayi kulomehluko sibili indaba yamanzi amanzi lokhu eludube edolobheni lakobulawayo lakathesi amanzi lokhu ereshinwa asikawathola amanzi ngokufaneleyo lokhu abantu betshitsha ezibholaneni besikha amanzi lendaweni ezingafaneleyo sesincedwa nje yinkosi ethe yanisa izulu lapho esikhongozela khona amanzi aseyiwo asesisiza lokuthi siwasebenzise
kuyikuthi uhulumende engancedisa kungaphi lapho abantu abangancediswa khona njalo kuyini okumele kwenziwe ukuthi kube lobubele
isisombuluko kuleli lizwe yikuthi kube le misebenzi phose kubo bonke ontanga ungananzelela ukuthi ontanga abaningi vele yona into ethiwa yikusebenza abayazi njalo lalaba abazisebenzayo kuba nzima ngoba abantu bayagijinyiswa phakathi komuzi lapho abathengiswa khona lapho abazama ukuzisiza khona nginakana ukuthi ma kungalungiswa ezomnotho welizwe kulungiswe le ndaba nje zombusazwe yonke into iqonde kusuke i-corruption phakathi kwelizwe into zonke zingalunga
leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Otilius Banda isiphathamandla esibona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana kwinhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lelunga leqembu lomdumo werumba ele Masendu Boys sixoxa ke lo umbi wabo Brutus Ndebele okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
ngithanda ukubingelela mphathi wentambo ngibingelele njalo isizwe sonke kuzo zonke nje izizwe zomhlaba wonke jikelele
sizwa kuthiwa lile dlalade elitsha
ye msasazi omhle msasazi othandekayo sithanda ukwethula idlalade elethu elisha elika 2020 elisihloko esithi ziyabhavuma ingoma ezisithupha ingoma yokuqala ithi yona Timuhango eye Masendu Boys landela eka Madala Boy and Shining Fellows ethi yona uyaphika sekuthi esithathu iginyambila njengizambila ihlanganyelwe ngabaculi abaningi number 4 ithi yona ikorobela yona ke iculwe liqembu lecholosho great sounds landele esihlanu ethi yona amazwi omzali yona ke iculwe liqembu elikhulu iqembu ledumo sounds buye futhi esithupha ethi nyalalani yona ke iculwe liqembu lemasendu boys
ethiwa Timuhango. Ingoma le layilova kutheni wasichasela nje amafutshane.
Ingoma ethi Timuhango kusho ukuthi sisegangeni ke ngithe mina ngiyibhala ngihleli phansi nje uma ngibheke umfanekiso nje wezizalwane zaseZimbabwe sigcwele nje umhlaba wonke ngezizathu eziningi ezihlukeneyo. Kodwa ke kuleyo mmango uthola ukuthi kulobunzima esihlangana nabo singabantu, uthola ukuthi kuba nzima kwesinye isikhathi ukuthi umuntu afinyelele ekhaya ngenxa yezimo eziningi esihlangana nazo singathanga kungasikho ukuthanda kwethu. Kodwa ke kungumumo wezwe o umumo wezinto nje o wezenzakalo ezenzakalayo. Yikho ke ngayiloba ke leyo ncwadi eyingoma ekhuluma ngaleso simo. Yikho engakusho ngale ngoma ethi yona Timuhango.
Siyabona ukubana idlalade leli lingani lilabanye njalo abahlabeleli abaculi. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Yebo, ngempela idlalade leli linamaqembu amaningi abaculi. Lokho ke phela kukhomba khona ukuthi abaculi njengezithunywa zomhlaba, abaculi isithunywa ngabafundisi namatitshela. Lapho besibonisa ukuthi sesingahlangana njengabaculi okubonisa phela uzwano, okubonisa ukubambana, okusho ukuthi singenza lukhulu kakhulu ngokubambana. Kubonisa phela ukuthi abaculi banokuhlangana.
Uhumbi wabo Brutus Ndebele owemasendu boys oweqembu lomculo werumba abaledlalade elitsha sizaqhubeka ngalingxoxo ngomvulo ekuseni.
Umculo weMasenjo Boys silethemba liwukholisile. Ngaphambilini belisizwa njalo umculo kaND Ndona esithi December, efisa phela ukuyabona abazali bakhe ngalesi sikhathi sekhisimusi. Kodwa iningi lithi alenelisanga ukusuka kwamanye amazwe lisiza ekhaya ngenxa yengxaki lokuphithizela okusemngceleni weBeitbridge Border Post okwenza kube lukhuni ukuchaza. Ehlukani besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Intatheli zendaba uFoster Dongozi obhubhengo lwesithathu eHarare ubekiwe namhla esanyathi, njalo abake bathintana laye baxwayiswa ukuthi bayehlolwa igcikwane le-COVID-19. Ibandla le-MDC Alliance lithi kulabantu abazame ukuthomba isiphathamandla salo kobulawayo uMnumzana David Shambari izolo ntambama. Oliver Lelisayo, musithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.